ukukhuluma kanje vele singathi for the living yonke iviki leyedlulileyo kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abatholi siyananzela ezinye izigaba kubo ward 22 silezinye izigaba lapha abantu bathola kancane abuye ntambama sile ndawo futhi izigaba ku-ward 20 i-areas enkulumane zonke lezi lazo kuba lo hlupho olukhulu lokuthi amanzi ayabuya abuya nyamalale silezigaba ezinyabo ward 8 into efana nayo ikakhulu amalokishi amaningi ngapha ama-suburbs ama-eastern suburbs kulo hlupho olufana nayo olwamanzi uhlupho esilalo futhi sinazela ukuthi khathi esikule heatwave abantu bebekhangele ukuthi ngenxa yama-high temperatures abantu bebekhangele ngamanzi bayawathola izikhathi zonke but nxa sibanje kuba nzima kakhulu ngoba unganazela nxa kutshisa kade abantu bafuna ukunatha amanzi kakhulu abantu bayasebenzisa lokugezeni indawo eziningi amanzi ayasebenza kakhulu sila ma-balls akhona kodwa siyanazeta ama-balls abantu batshele ukuthi amanzi banganathi so ke singakutsho ukuthi bekukhangele ukuthi engxenye ngayo indaba le iyalungisiswa masinye abantu bathole amanzi lalaymabezeso kuthiwa bake amagesi alahleka angabi khona bese kwa-affect i-pumping system lakho ngokunye kusinika ama-challenges amakhulu
labo abaswelayo amanzi bathola yini usizo kuma-bowsers kumbe ezinye inhlelo njalo kuyini elikhuthaza ukuthi ngabe i-council iyakwenza ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lungaqhamuka kube le ndlela yokuyilungisa
siyananzela kulezikotsho ezikhona ziyancedisa abantu kodwa njengoba sinanzetha amanzi ezikotsho anathwa abantu bayadiscourage bana bayanathi kodwa njalo i-council ivele ilohlelo lwamabhawuzi okuthi nxa sokusiba nzima amabhawuzi e-council aphume esabalale elanda lezo ndawo ezingatholi manzi ukubana abantu baphathiseke kuba buhlungu kuphela nxa ukuthi indawo lezi sezisibaningi ngoba amabhawuzi lawo e-council angcine acine sekhulelwa ngumsebenzi kodwa kwakade sibona ngathi hayi kuyazameka iy'ndawo ezilohlupho masinya bayazincedisa ubana bazikhabe kodwa esingakusho lathi ukuthi kuzakhamiza sisamene ukuthi nxa amanzi siwatholile nxa engabuya ngokwaye sasikwenza siyakhuthaza ukuthi asikwenzeni into abantu bakhelela amanzi bawagcine bawavale kuhle bawabontaa ngengcekeza ukwenzela ukuthi nxa manje sehambile bengathwali nzima kakhulu abantu ikakhulu ngekunanzela ukutshisa lokhu khona so esikutsho ukuthi ibulawa city council ayilungisisa uhlupho lolu masinya ngoba sibona ngathi sosiba lesikhali nje lokhu lusanda kusiba lama-problems ukuthi kuthiwa amanzi ayahluphala lapho manzi ayahluphala laphayana so engxenye i-council ingayiyadinga esingathina i-lasting solution ukuthi abantu lolu hlupho olulungisisa abantu bathole amanzi ngoba kuba nzima ukuthi abantu baphile amanzi bengelawo ngoba amanzi ayiyo impilo njalo kule ngozi yokuthi nxa amanzi engatholakali abantu bagcina bethatha amanzi kwezindawo ezingalunganga ezila manzi angcolileyo uthola abantu sebefuna ukunathi ikakhulu abantwana nje basikhuluma ngokuthi kuyatshisa kule youtube abantwana sebenganathi amanzi esikotsho nalana futhi okusinga inhlupho zokuthi abantu becine sebengabagulayo so ke siyakhuthaza ukuthi city council masinya ayibambe lolu daba ilungisise uhlupho lwamanzi lolu ukuthi abantu bathole amanzi ngendlela yakho.